Iqembu leSweden linqobele eSwitzerland nge-1 kanyana njalo lihlohlelwe ngu-Emil Forsberg ngesandla lesibili lomdlalo. Limpumela itsho ukuba iqembu leSweden selilinde ukungqikelana nelizanqoba phakathi kwele-England lele-Colombia namhla ebusuku kwisigaba se-semifinal. Isigaba esilandelayo somncintiswano siqala ngolwesihlanu lapho iqembu leFrance lizadlala khona lele-Uruguay ngehola lesine emini yantambama. Kuthi ebusuku ngehola le-9:30 kuzadlala iqembu leBrazil lele-Belgium. Ngomgqibelo emdlalweni wokuqala kuzadlala iqembu leSweden lelizanqoba phakathi kwele-England lele-Colombia namhla ebusuku. Kuthi emdlalweni wesibili kuzadlala iqembu leRussia lele-Croatia. Imidlalo ye-semifinal iza kuba khona ngeviki yezayo ngolwesibili langolwesithathu. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-rugby lizithwele selibhakane lodubo lokulala ezitaladini zelizwe laseTunisia lapho elidlala khona leqembu elimela ilizwe lakhonale ngemva kokuba lifakwe ehoteleni engacaciyo. Iqembu leZimbabwe likhethe ukuba kungcono ukuba lilale esitaladini kulokuba lilale kulelo hotela njalo lokhu kuze ngemva kokuba like lalindiswa kwesikhathi eside ekufikeni kwalo elizweni leTunisia kuthiwa kumele likhokhe imali zamavisa. Umphathintambo wezemidlalo kweleZimbabwe uGazembe Gazembe ukhiphe umbiko esithi akusumlando wogwatsha lwakhe ukunakekela iqembu leli kunhambo zalo kodwa kungumlando welizwe leTunisia ukuphatha kuhle izivakatshi zalo njengalokhu abeZimbabwe abakwenza ngesikhathi abeTunisia bevakatshele kuleli. Olandela ezemidlalo uCatherine Dube uthi loba kuyabe kumele abelizwe elivakatshelwe ngamaqembu akweleZimbabwe kuwanakekele kuyaziwa vele ukuba kulamanye amazwe angaphathi kuhle izivakatshi njalo kumele abeZimbabwe behlale bekulindele lokho.
Kwethusa ukuthi iteam elizwe ilale phandle estradeni lathi as a country kumele siwe loplan B ngoba ama-countries awe-North Africa kakwanisa ukunakekela amanye ama-countries.
Iqembu leZimbabwe leTunisia aphatheke kwimidlalo ye-Africa Rugby Gold Cup okungumncintiswano wokudinga iqembu elizintshantshu zezwekazi lase-Africa okuyilo njalo lizathola ilungelo lokuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele-Japan ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe lisendaweni yesine engalaneni yemiklomelo ukuthi eleTunisia lisendaweni yesithupha. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.